Kungokunye kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoshivayo kuphela akwenelanga. Baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona izekhi ngokwayo. Izekhi lalabo abayiphetheyo phela. Labo kumele bahlolwe. Akupheleli nje kushivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo ka uyizakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisini amanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho-ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancuke besithi izakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezano PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela. Likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi, kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu kuphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu. Bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe, bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababesenzile. Ngakho-ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu, okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Mzana Chivayo, kusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli?
Indaba kaChivayo ibingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lo mongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo. Sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamangala ukuthi kanti ufika njani laphana njengoba engusomabhizinisi engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana? Kweza njalo umongameli wethula umbiko wokuthi usegunyaze iPortals ukuthi iphe ilayisensi iStarlink. Kwabonakala ukuthi ibhizinisi elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo. Kwenza abantu bazibuze ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo, bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lo mongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu, baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo, ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lo mongameli welizwe. Kuliqiniso asiloqiniso, kodwa okubonakala emphakathini emapikitsheni kuthelevishini yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezinene.